sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesine mhla ka 21 kumpandula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
uzafika ukukhuluma ukuthi lizwe libulawa ngama-sanctions, kabukhitshwa ama-sanctions, kasoze kukhulume ngokutshontshwa kwezomnotho nokuthi kathi lizwe selithethe walenza laba ngani ikhampani yakhe lapho sefaka abantu abakhe bodwa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe omqoka emhlanganweni we-United Nations General Assembly namuhla. Isigodlo someli weMelika eZimbabwe sisola udlakela lokwethuselwa kwabantu okubikwa kulokhe kuqhubeka lanxa ukhetho solwedlula. Uhulumende uthi akulalutho olwaphanjaniswa ikhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission okwenza yavalelwa umthambo wemali ngumanyano we-European Union. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe omqoka emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngapha eMelika namuhla, lapho akhangelelwe ukusola izijeziso zenotho azetheswa lamanye amalunga e-ZANU-PF yiMelika. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba, utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi uMnangagwa uza khuthaza njalo ukubambana emhlabeni jikelele. Kumbiko wakhe njengenhlala yenza, uMnangagwa ukhangelelwe ukutshela iMelika ukuthi kumele yesule izijeziso lezi ngoba esithi zilimaza uzulumakhaza. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa lo mongameli wele Namibia umnumzana Hage Geingob besethula amazwi abo ku-United Nations kuliviki. Labo bathe iMelika kumele yesule lezi zijeziso. URamaphosa uthe ngaphandle kokulimaza isizalwane seZimbabwe, izijeziso lezi zilomthelela omubi kakhulu elizweni lakhe. UMnangagwa uthi izijeziso lezi yizo ezivulala umnotho weZimbabwe ngoba zixotsha abatshali bezimali futhi zenza iZimbabwe yehluleke ukwenza amabhizimusi lamanye amazwe kanye lokweboleka imali kumabhanga amakhulu afana le-World Bank le-International Monetary Fund. Kodwa uhulumende weMelika uthi izijeziso zakhe ziqondiswe kuMnangagwa mathupha labanye bakhe kuZANU-PF abephula amalungelo kaZulu njalo kazilamthelela kuZulu. IMelika ithi njalo umnotho weZimbabwe ubulawa yinkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF. Olwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye-ibheji likaZulu, umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uMnangagwa ugijimela ukukhuluma ngodaba lwezijeziso echiya ukulwisana lenkohlakalo enziwa nguhulumende wakhe.
Angakukhuluma lowo ophethe ilizwe leZimbabwe Emmerson akukho engukhangeleleyo okumangalisayo ngaphandle kokuthi uzafika ukukhuluma ukuthi ilizwe libulawa ngama-sanctions, kabukhitshwa ama-sanctions, kasoze kukhulume ngokutshontshwa kwezomnotho nokuthi kathi ilizwe selithethe walenza laba ngani ikhampani yakhe lapho sefaka abantu abakhe bodwa selingani into yakhe yedwa. Okuthiwe uRamaphosa akusethusi thina, akusethusi uRamaphosa ngabantu esikholwa ukuthi baya chavula umilizo abangani babo velivula la vona bebe sebe zuza inzuzo ava izuza ayo ngoba akula muntu ongathi indle labantu bezimbabwe badubeka ngayo bebe segoli behlukunyezwe ngabantu be South Africa ebese selokhu ekukhuluma njengendlela akhuluma ngayo.
Izolo uMongameli Mnangagwa wethule amazwi emhlanganweni wokucebisana ngokuvikela imikhuhlane efana le-COVID-19 lapho athe khona uhulumende wakhe usethuthukise kakhulu umsebenzi wezempilakahle. Wengeze wathi eZimbabwe lizilungiselele kakhulu ukumelana lemikhuhlane eyingozi elakho ukuqhamuka.
Following the COVID-19 pandemic, Zimbabwe has made strides to build back stronger and more resilient healthcare systems that are able to identify and contain public health emergencies.
Ukuphatheka kukaMnangagwa emhlanganweni we-United Nations General Assembly kusolwa ngabebandla eliphikisayo ele-CCC abathi ubengamelanga avunyelwe ngoba enqobe umkhokheli wabo uMnumzana Nelson Chamisa ngokuqilibezela kukhetho olusanda kwedlula. UMnumzana Tim Moringai owe-CCC eMelika uthi uMnangagwa ubengamelanga avunyelwe emhlanganweni lo. Uthi uMnangagwa uphosisile izolo ngokutshela umhlangano we-United Nations ukuthi umsebenzi wezempilakahle eZimbabwe umi kahle.
Sibona ubaba uMnangagwa ebuye lapha e-United Nations ezomelela iZimbabwe, I think in his own capacity. Ngoba siyakwazi ukuthi ukhetho according to the whole world alikapheli in terms of the final deliberations ezokukhuluma ukuthi owanqobayo owanqotshwayo ngubani. So hayi, iZimbabwe kathesi is in a state of desperation or ukuthi in a crisis ngendaba yesibhedlela when we were one of the most advanced countries in Zimbabwe in terms of doctors, staffing nurses, lay general health care.
Kodwa ilunga leZANU-PF uMnumzana Belief Gawule uthi lanxa evumelana loMnangagwa kunengi okusilelayo kumsebenzi wezempilakahle okumele kulungisiswe.
Ubaba uMongameli encomile ukuthi ezempilakahle zihamba kuhle phakathi kwelizwe. Elami ngivumelana laye ngisithi kodwa kunenge kumele sikwenze njengohulumende ekutheni sibalule ezempilakahle. Kunenge kakhulu okumele kwenziwe. Kodwa sinanzelela ukuthi siyasilela yezimalini njengelizwe kodwa imizamo emihle enziwa nguhulumende siyayibona, siyayinanzelela. So kungani imisebenzi le ingaqhubekela phambili ukubana abantu bephathiseke konke lokungezelela inhlelo zokuncedisa kwelapheni imikhuhlane ethile njengabo cancer leminye imikhuhlane enjalo, abantu bancedakale, abantu bengabi bephuma besiya ngaphandle kwelizwe. Ngokunjalo kumele kungezelelwe kulokho kukhona uhlelo lwezempilakahle.
UMnangagwa usanda kunqoba kukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo olusolwe ngitsho lamaqula eSADC lawe-African Union esithi kaluqutshwanga ngendlela esuthisayo njalo ehlonipha iziqondiso zomhlaba lezezansi e-Afrika ezilawula ukhetho olukhululekileyo. Uhulumende weZimbabwe uthi akula lutho olubi olwenziwe yikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission okubangele ukuthi umanyano we-European Union uvale uhlelo lwawo lokupha lekhomishini imali engangezigidi ezinhlanu zamadola eMelika, $5 million. I-EU ithi ithethe leli nyathelo ngoba iZEC yehluleke ukuqhuba kuhle ukhetho olusanda kwedlula. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuza ngemva kwenyathelo elithethwe ngabe-EU abazise ukuthi sebemisa usizo obekumele luphiwe kwabe-ZEC olokuphathisa umsebenzi wokuqhuba inhlelo eziphathelane lokhetho Embikweni wabo abe EU bathi bathethelele isinqumo ngenxa yendlela iZEC eyaqhubha ngayo ukhetho ngonqobakazi, kodwa umqondisi obona ngezokukhulumisana laba kwamanye amazwe kugatsha lokwethulwa kwembiko umnumzana Richard Mawomva uthi iZEC isebenze ilandela imithetho yelizwe njalo uhulumende akaboni lapho eyaphosisa khona.
Kuqhubeka kufeza obala ukuthi bebele ndlela abakade befuna ukuthi ukhetho luphume ngayo kodwa kuphumanga ngaleyo ndlela. Kodwa esikubonayo njalo ngalokhu kutshengisela ukuthi iZEC iyenelise ukuthi ikhombe ukuthi iyinhlanganiso elokusebenza ilandela i-constitution yelizwe lethu, okuthi imali evela phandle akuyenza ukuthi itshintshe izinqumo zayo.
Umnumzana Farai Marapira osaphethe isikhundla sokuba ngumqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezanu-PF uthi kalitsho lutho kibo inyathelo labe-EU.
ZEC is a constitutionally mandated entity, and as a result of that it receives funding from government. We have never relied on the EU for the funding of ZEC. So essentially the rescission of their funding is a non-event and not newsworthy and nothing to write home about. We are simply not concerned at all.
Asikaze sithembele ku-EU ukutholisa iZEC imali. Ngakho-ke empeleni ukwehla kwezimali zabo akuyona indaba yalutho, njalo okungabhalwa ngayo akukho okungalotshwa ngakho kiyo ngasila ndaba lakho nakancane.
Kodwa isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi bayalincoma njalo bavumelana lenyathelo elithethwe ngabe-EU.
Siyamangala akufana ukuthi bebevele befake imali ku-ZEC, ngoba i-ZEC ayikho ready, ayila ama-institutions ukuthi imali le izasebenza kuhle ngendlela emele isebenze ngayo. Njengoba ubufakazi obukhona esabubonayo ngesikhathi sokhetho, iZEC ehluleka ukwenza umsebenzi wayo totally, okubangela ukuthi i-EU ikhiphe imali yabade bebancedisa ngayo. Ngoba imali, injongo yemali bengeyokuthi iZEC incediswe ukwenza ukhetho oluqondileyo oluzakhipha umkhokheli oqondileyo ofunwa nguZulu weZimbabwe, kodwa hhayi ke lokhu akwenzakalanga.
Umnumzana Efi Lelancube oyenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association uthi ukuxabana labe-EU ngalesi sikhathi akusoze kusize eleZimbabwe.
Amazwe lamazwekazi lezindawo ezihlanganisa amazwe ezinjengabo-EU ziyanceda kakhulu ekuthini ilizwe lakithi livuse umnotho walo, ngokuba siphakathi kobunzima obukhulu. Okukhulunywa yi-EU yikuthi ukhetho aluzange lwahambisana le-constitution lemithetho yeZimbabwe belungakhululekanga, ngokunjalo ngeke baqhubeke bencedisa iZEC khona isimo sime ngaleyo ndlela. Okudingakalayo ukuthi kulungiswe khona lokho i-EU ekukhulumayo, ngokuba phela kayikhulumi ngemithetho ye-EU, ikhuluma ngemithetho yeZimbabwe. Kodwa ke lokho kweZimbabwe kutshita ilandaba loncedo lwe-EU kuza kwenza ukuthi singene esizini olukhulu kakhulu kulalokho esikukho namhlanje.
Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeZEC le ukomishina Rodney Simukai Kiwa uthi inhlanganiso yakhe kungesebenza izimele, njalo uhulumende ubatholisa konke abakudingayo ngesikhathi.
Abe EU nxa kuyikuthi khona abasafuni ngokwabo imali ngeyabo, singathini thina ngokwabo lokhu? Kodwa thina siyakwazi ukuthi khona akula lutho ngisho olulodwa ezahlule ukukwenza ngenxa yokuthi kuthiwa abe EU sebethe thina abambani sonke, akusiwethu sithina lokhu. Uhulumende uyasinika konke esikufunayo.
AbeZEC bagcizelele elikahulumende elithi lilungelo le-EU ukuthatha lelo nyathelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe sesisole udlakela lokwethuselwa kwabantu okubikwa kuqhubeka kwezinye indawo zelizwe lanxa nje ukhetho solwedlula. Kumbiko esiwethu leizolo, isigodlo lesi sithe umuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ulelungelo lokuhlala ngokuthula engahlukunyezwa kungelani lokuthi usekela liphi ibandla. Did you see me? Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi umongameli Emmerson Mnangagwa wale ukusayina umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo oyiprivate voluntary organizations bill wawubisela edalela ephalamende ukuthi uyelolongwa kakutsha. Iphephandaba leChronicle lithi inkampani yakwele Russia Alrosa Mining isisungule umsebenzi wokudinga igolide eCholocho. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sibingelele enkundleni. Ithi livuka njani basakazi? Singazi kumbe le indoda leti ayisafuna isikhulume, efuna kukhulume yona izokhuluma yini lamhlanje, ngoba ikhona enye indoda lapha ethi hayi umantyeza logqumgquma akufanelanga bakhulume, kufanele kukhulume yona. Kungasenani lapho ngibona ingathi le into ekhulunywa ngulowo ndoda lo kuthiwa nguWilliard Moyo lo wasesilobela le. Uyazi umuntu uma evula umlomo wakhe nje akhuluma uyahluza ukuthi ngamanga aluhlaza tyoko. Le into abayikhulumayo le ukuthi bachild into ngabantu be-triple C kuyazwakala nje ukuthi yi-Jew, ayikho leyo nto leyo. Uyavela la uyizwe nje. Savela samuzwa uWilliard Moyo laphana inkulumo zakhe ukuthi vele okuzalandela yikho lokhu. Ayikho leyo nto leyo, uWilliard Moyo, ayikho leyo nto leyo. Akukaze kwenzeka lokhu ukuthi amapholisa engama la bantu be-triple C, abantu be-2C bahambe belichaya. Akukho lokho. Into nje ozibumbela yona la ozama nje ukuthi mhlawumbe ungadraw attention, kodwa angiboni ukuthi kuliqinisa lokho okukhulumayo lokho. Kodwa ke njengoba lingabantu bezano PF lizitshela ukuthi lizwe ngelenu, licabanga ukuthi iZimbabwe yizano PF, kodwa ke okukhona lokho elithembisa khona abantu into engekho and into engeke iphumelele. Lingeke libe selisayinelisa futhi ukuthuthukisa iZimbabwe. Layehluleka kudala, lingakhuluma lithilanga ngeze liphume liyejona, kodwa lingeke liphinde lithuthukise iZimbabwe.
Studio 7, mina ngithi njengoba uPresident Mnangagwa edliwe, eyalela nje embusweni. Ngicabanga ukuthi nango-2028 yena lozayo uzodliwa futhi, kumbe aphinde athi yena usethatha i-third term. Ngubani ozomchallenger? Akukho muntu ozomchallenger. Uzabe nabalandeli bakhe abazomvumela, abalandelana namabhodo aconsayo, amabhodo anyunyumayo. Baningi abalandelana namabhodo anyunyumayo, and uMnangagwa kuvele bafakele wona lamabhodo anyunyumayo aconsayo, abantu abafana nabo oWitness Dube, abafana nabo omalaki Nkomo, oGawule, oThuma, wonke labo obethi Mpofu balandelana namabhodo aconsayo. Bangasibulalisa ngoMnangagwa ngoba belandelana nawo lawo mabhodo. Mhlawumbe la mabhodo akanalutho, bayalandela nje.
Studio 7 linjani basakazi abahle lesiwathandayo? Siyazizwa indaba zaMnangagwa lezofika wazikhuluma phesheya le emhlanganweni omkhulu. Mnangagwa lo yinyoka mpela, ehamba ngenyawo njengomuntu. Ilezandla uMnangagwa uthi eZimbabwe kulezibhedlela abantu besukula kangaka izibhedlela. Iziphi izibhedlela ezikhona eZimbabwe lezozitshoyo? Ngoba abantu baphuma bafuna usizo ngaphandle, kodwa yena uzothi izibhedlela zikhona. Kulobunzima lapho. Siyambonga ukhansila ongenile wawubulawayo uColthart. Lethemba ke lo ukuthi uzayenza umehluko omkhulu. Angathi wonke amaprovinsi nama-district engabonela kuye phose nje izwe lonke.
Studio 7 litshona njani bahlonitshwa bami lonke nje umhlaba wonke jikelele. Yazi mina nilokudana kakhulu ngabantu ngithi izikhulumi zezano kumbe izikhulumi zikaMnangagwa like oPhilip Gawule labo labo Joseph Chuma Malaki. Ngizibuza ukuthi kanti kumbe thina siyizilima kumbe kasinanzeleli indlela esikhuluma ngayo eyenziwa ngukhulumende wethu? Amangabe akhuluma lento ezingenzakaliyo wena bale opposer nalathi bethi uhulumeni uyazama uzamani kodwa ngeqiniso siniso uhulumeni dakulanda izama kalezi inxa uthi ezempila hle ziyakuma ezempila hle kathezi ngikhuluma nje kithi esibedlela ufike welashwe ngedola ngenyanga ubhadala dola akula mithi uqeda lapho uzozibhalela unye hambe edungumuntu ekhemisi akula ukurenovate iklinike kurenovatwa yithi izakhamizi.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawo mlaleli, nxa ufuna ukuzwakala ungasithumela owakho nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ikomiti ekhokhela umdlalo wenguqu elizweni e-Normalization Committee isilovele iqembu le-Highlanders incwadi icela ukuba livumele umqeqeshi walo uBrito Oliveira ukuthi ake aphathe iqembu lesizwe elama-Warriors. Kubika intathelezini ndaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Okukhela ikomiti ekuqhuba uhlelo lokulungisisa umdlalo wenguqu elizweni uLincoln Mtasa ngolwesibili ulobele iqembu layilendazi elicela ukuba likhulule umqeqeshi walo uBrito Baltimore Jose Oliveira ukuba aphathe isikhundla sikamqeqeshi weqembu lesizwe lama-Warriors. Isikhulumeli seqembu layilendazi uNozibelo Maphosa uthi iqembu leli kalikabaphenduli abe-Normalization Committee kodwa olandela iqembu lebhoso ubonwe yinkosi Sithole uthi ukwamukela umsebenzi wokuqeqesha iqembu lesizwe kuyabe sekusitsho ukuba uBrito usexotshanisa impala ezimbili.
Okokuqala mbona ngathi wama-Warriors good right ngoba ule knowledge yomfundo yebhola njalo futhi ukhanya ngumuntu ofuna ukuthi izinto zenzeke nge-standard sonesiyane sezwe. Bese ngibuya ngapha kwelethu leli Highlanders sengazi ukuthi kuyasala kusebanjani ngoba mina bengicabanga ukuthi kuyabe kufuna ukuthi kusale kule assistant coach ongathi uyabona ngcono kakhulu ukuthi uBrito ufuna izinto zenzeke. So mbona ngani kuzaba zima kakhulu ukuthi akubalance ukuthi aye ngapha abuye abe ngapha but sizabona ukuthi mfisele inhlahla umsebenzi ngomsebenzi asingeke sijayekele ukuya coacha ngala abe coache ngapha uphelayo.
Ngokucubungula ezemidlalo uWashington Spanner laye uthi sekungenzeka yandelwe ngomsebenzi uBrito nxa eseqeqetha amaqembu amabili.
I think igame kuyinto esingayithatha into ethi kukanti-ke kubalandelela endazi maybe akusoze kube into abazayithakaze-ke ngoba-ke sikadala ukubana-ke umsebenzi azabe elawo suzabamningi ngokubana-ke sokuzafane akhanyele kuma-Warriors aphinde khanyele iqembu lele ndazi. Ngingadlala-ke ukubana-ke iqembu lelethilamoya nendlela elidlala ngakhona ngalezi nsuku lidinga ukubana-ke umqeqeshi abekhona full time ongakuthi ngenxa yesesiyale sokungakhona ukuthi kumphambanise. Kukanti-ke lapho kuyinto enhle ukubana-ke aphiwe ithuba nalelo ukubana aqeqeshwe iqembu lesizwe ngokuthi ebuya-ke i-Highlanders si uyithole ilezi gamba eziningi kodwa-ke khathesi ngendlela esikhona kutshengisela ukubana-ke abe seqhuba umsebenzi omuhle ongakuthi-ke la ma-Warriors nxa engaphiwa ama-players afunayo hhayi
intathelo zindaba yezemidlalo uNesh Mgogwera yena uthi imisebenzi kaBrito yedale ukuba inkatha iwele yena.
Asodaba nje olumangalisayo kumbe okade lungakhangelelwa ngabantu ngenxa yokuthi abantu bake bakwabasemlonyeni sibili ngemva kokuba i-Highlanders ibidlala kuhle iphezu kwengalane ukuthi bathi hayi umqeqeshi ongaba seduze mhlawumbe ongasoze ebe nenkethe yabachabe engaba nguBrito. So ngokubona kwami i-Normalization Committee ingabe iyenze isinqumo esihle ukuthi bedinga uBrito ukuthi ezokuphathisa okwesikhatshana.
Iqembu lama-Warriors kumele liqale amalungiselelo okuphatheka kumncintiswano we-African Nations Championship wona okumele aqale ensukwini ezilandelayo. Umncintiswano we-CHAN udlalwa ngabadlali abadlala besemazweni yabo kuphela. Ngenyanga kaLwezi iqembu lama-Warriors lizangena kumkhankaso wokudinga amaqembu azadlala kumidlalo yokudinga intshantshi zomhlaba jikelele njalo lapho abadlali abadlala kwamanye amazwe babe sebeyingxenye yeqembu. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwa Wezemelika umongameli Joe Biden uhlanganelo mkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu emhlanganweni we-United Nations General Assembly izolo. Umsakazo we-Voice of America uthi ababili laba bakhulumisane ngohlelo lwe-Israel olokuqhelisa izigaba zalo ngokuthatha umhlabathi ele-Palestine elithi ngowalo. Baxoxe njalo ngemizamo kahulumende wele-Israel eyokuguqula ugatsha lwemithethwandaba okuyinto esolwa ngabantu abaningi. Hayike sizigqiba lapha eze kuseni mthokazi omuhle kodwa ke sikhangeleke imbiko yenu elisithumele yona kukhasi lethu le VOA Ndebele ku Facebook phela. Silodaba lapha nawo lokuthi umongameli Mnangagwa uza kwethula amazwi yakhe emhlanganweni we UN General Assembly namhlanje lithinike lina. Sibone laphana kulonkosi nathi ndimande uthi sigebengu lesi Mnangagwa. Hayi bo ndimande uthi sigebengu lesi Mnangagwa uzibona ngani uhlakaniphile engumambara nje. Lepa elingazi umsebenzi longane wakhe ngobu hayi ndimande ngeke ngikwazi ukuqeda umbiko wakho lapho uzoba lo bathuka abantu bakithi uAndrew laphana Sichomani Andrew hayi ungabothuka kanjalo baba isithabile Chimbandi uthi wena kabamjezise kakhulu ngoba naye ujezisa abantwana baseZimbabwe. Dre Almond uthi kaqale akhule ingqondo then ama-sanctions azokwesulwa ama-sanctions will go. Izijeziso zinikwa ingane ezingezwayo phela. Kuzoba lobani usithupha moyo la uyathuka umbiko kasithupha laphana awubaleki. Hayi siyabonga ke likhumbule ikhasi lithi VOA Ndebele kuFacebook aliqhubeke lithumela imbiko yenu libhala ke lifake ama-comments kundaba esiyabe sizifakile. Soga matota, inzisa kuphela, nguzinja, insizwa yasecholojo, uhlabelake. Kamnandi lapho egqiba uhlelo uthi singamandebele. Siziphetheke ngebezihamba phambili. Umongameli yamasoni Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe omqoka emhlanganweni we-United Nations General Assembly namuhla. Isikodlo someli wemelika eZimbabwe sisola udlakela kanye lokwethuselwa kwabantu okubikwa kulokhe kuqhubeka lanxa ukhetho solwedlula. Uhulumende uthi akulalutho olwaphanjaniswa yikhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission okwenze yavalelwa umthambo wemali ngomanyano we-European Union. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa 5:6 olivalelisayo ngu-5:7 Rather Ntambama olivalelisayo nguNtungamilinkomo.